sihlitshwa ukuthi asilabo ukhokheli othi ku-opposition kanye naku-ruling party. Lokho esikubona namhlanje kwakungafananga kwenzakale, into okufanele ubana yavikelwa. So kuswelakala abathungameli abale foresight. However, kulalokho kuthiwa yi-subversion, i-subversion of the will of the people, yikho esesikubona nama-political matters asejikelwe emakhothi kusazakala ukuthi le izaba yi-outcome. Outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi. Phosela kuba.
Ngiyatshena la ngodaba lama leaders ngoba phela iZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, njengoba thisa ukusubject i-democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulo mongameli kumbe abathungameli abeqiniso ku-opposition, nxa bevele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo, ama-objectives abo, bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesiseganyeni siyijangu, akulamuntu okuyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu yazenzela akufunayo, namajaji labo bakhanya vele sebesokukhanga lolu hlangothi lwakho lapho abelame khona kungaphi. Ngibona ngathi mina sokusitshengisela vele ukuthi hayi i-democracy vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo Siyamuzwa Ngwenya, uthe kungana kula bakhokheli abaqotho. Lapho ujuke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini ngokunokuthi abuse iqembu lakhe, ubusithinda
ubaba Ngwenya, siyavumelana simile ukuthi into sayi-democracy ayisekho eZimbabwe, and lo muntu oyi-amateur ku-politics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho. Njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership, yikuthi ubaba Ngwenya enje, uma ungambuza kakuhle kunezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Yikho ngisithi abathungameli bethu labo, uma be-accepta i-criticism from us, yikuthi bekufanele benze ngcono, ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali. Simbonile uMonzora, bekufanele sazi. Angithi bathi ngesikhiwa, once bitten twice shy, vele uhle wazi, uzakhumbula Dube nawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayese gelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyachisa. After lokho ngasoze avalibamba. So lathi ilahle salibanjiswa uMonzora, sasesirelaksa sesiza la nanku sokuvuka othabanga. Sasa kuzavuka bani? Ngoba isilwane esiyizana uPF siyasazi, la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa-ke baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazani uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazwe? Kuhamba njani?
Bungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni, kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kulini inkenke iyayivela ikhona, kuthiwa khona hhayi ubaba uChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obaba uNcube labane esathivesi bajele, uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu, akula muntu ophethe njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwabo yini ngangizadinga ezinye izindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona iZANU-PF silamandla okungena egembini leli ilidilize. Kwakungafanelanga ukuthi yena owakuthamisata thina ngesikhathi sokhetho, okwakhathesi akulanto ezakwenzakala vele. Sizathina kuzakhala intonga, kukhala isikhathi sami lo nyaka. Ngasazi abantu babecabanga ingcino ukuthi kuleli strategy ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi naye azikhangelise, sebona ukuthi hayi lesi isikhathi sokufunda, alisethele idasa phela, isikhathi sokuthi afunde, abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukhula esilubona khathesi.
Ye, khonapho ke mlalazi kanye ngazani lapha uthi uchamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikonkani kuyahlupha. Yilawo ngalungu uyakhonapho ke.
Yelo liqiniso ngilasebenzisa ibala lesishona ngavumele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawonye sibe yimbumba. That way sizanqoba.
Ye, phosele ukugcina baba Ngonya.
Isitimela sesihambile madoda. Singakhali ngesitimela sesihambile. Esinye sizabuya. Nxa sesiphize esinye isitimela, hatshi kasayisilungiselele kwenzela ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.